into enhle esibukayo leyo ukuthi United States eyaziwa nge technology ngolwazi isibona kuqathikile ukuthi layo ivuselele ubudlelwane bayo neAfrica. Uthe kuzaba imali ezangena ukuthi kuvuswe economy emazweni eAfrica. Lokho yinto enhle engaletha imisebenzi eAfrica ngoba iUS ithenga izinto eziningi ezivela endaweni ezithini zomhlaba. Abanye babuzile njalo ukuthi ingani engasoze ifike eNigeria leSouth Africa. Ngoba iNigeria leSouth Africa zaziwa ukuthi abantu abaningi vele baseNigeria over 200 million people. Kuthi South Africa layo iyaziwa njengelizwe elethe economy umkhonomi ome ngendlela engcono okwedlula amanye amazwe aseAfrica.
Mhm. Kodwa ke siyabona ke nare ukuthi eZimbabwe ke kagxobi khona ngale lo nkosikazi Jill Biden la kazange ahambe vele singathi siphatha amandla zakwaLemele kazixobi kambe ubona ngazani kuyanceda yini khonokho?
Kulusizi ukuthi isiphathamandla ze-America azifiki kwelakithi eZimbabwe ngenxa yobudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe le-America. Siyazi ukuthi i-America yilokho isithi amalungelo oluntu kahlonitshwa kweleZimbabwe okwenza ukuthi nxa lokho kungalungiswanga kwelakithi kungalungiswanga indaba zobugwelegwele i-corruption kungalungiswanga indawo lokhetho oluhle abanizizukulwane zeZimbabwe zikhululeke labo babona ngani ngeke basebenzelana lo hulumende ka Mr. Mnangagwa.
Kodwa kuyanceda yini kumbe ngayo iMelika
yangena ngene lokho kusibisele emuva ngoba kunje nje kulabantwana abaningi abavela eZimbabwe ababuya befunda lapha eAmerica babefisa ukuthi lolo lwazi bebuye lalo ekhaya. Kuthi sokunjalo amakhampani abangasebenzela amanye abona iZimbabwe ingasolizwe elihle lokuhamba besebenza khona ngenxa yokuthi kabathembi indlela okusetshenzwa ngayo indaba zemali ukuthi imali yabelokhu ijintshwa-jintshwa lokuthi emthethwandabeni amalungelo abantu njalo amalungelo amankampani kahlonitshwa.
Ye, siyabona njalo ele China lele Russia lawo ayenze okufanayo ukuthi babe sithekelela kuzwekazi le-Africa. Kambe singathi sokuyi-Scramble for Africa part 2 na?
Ye, kukhanya i-Africa lezinto ezinhle ama-minerals okumbiwayo, you know, o platinum, igolide, konke o lithium, so amazwe wonke akhanye gijimela eAfrica. Laba abanye bathi hayi asinandaba lokuthi abantu benu bakhangelela njani, asinandaba lokuthi lana abakhokheli kwesinye isikhathi likhanya lithatha amantshontsho khonapho, thina sizasebenzelana nani. Kodwa amanye amazwe athi hayi, kumele nxa sizasebenzelana nani lihloniphe abantu izizukulwane zenu zeZimbabwe.